lamanye lezinye ingcwethi zomthetho ze constitution yala zithi zona cha akunjalo ngoba kukhona i precedence osuke kwenzeke emandulo lapho angazi noma bekuyi federal judge noma bekuyini owathi sebona ukuthi usezoimpeachwa wase chiyumse wase resigna but still baqhubeka bam impeacha. So ngezinye indlela bathi bona akutophi lutho lokhu ukuthi uTrump akasekho emsebenzini, kumele icala lakhe lithoniswe. Ukuthi bazowina yena ama-democrats akuthembile. But angiboni kuyikumotsha isikhathi ngoba kubalulekile ukuthi isizwe se-America sikwazi ukuthi umthetho uyalandelwa, njalo umuntu ophula umthetho kumele athonisise.
Amalunga ebandla lama-Republicans akhanya engafuni ukuthi uTrump athoniswe, ungathini wena ngalo?
Okokuqala okubalulekileyo ukuthi ukuthunjwa okwenziwa iCapitol ngamalunga asapota uTrump after uTrump wabakhukhumeza kurali yakhe ebatshela ukuthi asambeni lami nizohamba lani siyeCapitol, yinto I think okumele ukuthi iqondisiswe, bajeziswe laba bantu ukuthi umthetho uyalandelwa lapho, ngoba into abayenzayo liyana ayivumelekile. And bayasho labo ama-historian ukuthi this is only the second, ngokwesibili nje kuphela lapho iCapitol eke ya-invadwa khona, yathunjwa ngendlela esakubona kusenzakala mhlaka 6 zibandlela. The last time kusenzeka lokhu kwakusenziwa ngama-British belwisana lama-American ngabo 18th century I think. And so lokho kwenziwa yilaba bantu bephushwa ngu-Trump ukuthi benze udaba lolo. Kumele bonke babhekane lo mthetho, and kumele kucace kube yisizekeliso kwabanye abangaba lengqondo ezifana lalezo ukuthi into ezifana lalezo azenziwa lapha e-America, ngoba lapha umthetho uyalandelwa. And ama-Republican la angafuni ukuthi izinto ziqondiswe, kuyacaca ukuthi labo balenkinga, ngoba kusho ukuthi ngezindlela labo bebesupporta ukuthunjwa okwenziwayo iCapitol.